Iningi lezakhamizi likhala ngokuthi akula uhulumende akwenzileyo ukuze zifinyelele ezempilakahle kanye lokudla emadolobheni ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe okwe-lockdown. Nyakenye izakhamizi emaphandleni kulesi sabelo zabhekana lodubo lokwehluleka ukungena emadolobheni ukuyafinyelela inhlelo ezibalulekileyo. Zithi njalo kuyadingeka ukuthi kukhangelisiswe inhlalakahle yazo njengalokhu abasemadolobheni bevunyelwe ukuyathenga ezitolo lokuya ezibhedlela. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze KwaNonot uthi lanxa kubalulekile ukuthi uhulumende avikele ukumemetha kwegciwane le-coronavirus, akumelanga begcine sebezithola besengozini ngenxa yemigoqo yokuvikela leli gciwane.
Mina embona ukuthi uhulumende bekumela kwenze ukuthi alethe ama-services azakwenza ukuthi abantu nxa befuna ukuya esibhedlela kube lula. Into evele ihambisa abantu kakhulu yikudinga ukudla. Kungumlando kahulumende ukuthi nxa ilizwe selilehlupho lokudla abone ukuthi izabelo ziyaba supplied ngokudla okwaneleyo, kwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa bahlale ngemakhaya bahlale ngemakhaya impela.
La mazwi asekelwe ngunkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe eKwanda South othi iningi liyazidinga imoto zokuyafinyelela emadolobheni.
Khathesi indlala ibhahile, kuyalinywa kuyasetshenzwa but ukudla akula. Abantu abaningi baphila ngokuthenga lakho khonokho ukuthi abakuthengayo kuvelela ngasemadolobheni. So nxa bezingasaphiwanga isikhathi eside sokulungiselela, sekusitsho ukuthi bazangena kudubo oludlula olwanyaka. Mina bengikhangelela ukuthi ngauhulumende engakamemezeli leyo lockdown, uqale wafaka amacebo okuthi asizane nabantu bemaphandleni.
Umnumzana Phumuza Spanda usobhuku emathandela enswazi komzingwane uthi kuzamele ezinye iziqondiso ze-lockdown zikhangelisiswe ukuze bengabulawa indlala.
Izulu yikho liqala ukuna, ukuthi sizavuna kumba size sivune asikwazi. Lokusifinyelela lama-transport ukuthi siye edrobheni kulaba lathi sicela kibe izimali njengoba sisemaphandleni kuyasinzimela. Sicela kuvuleke nge-lockdown le, kuvulwe izindlela eyokubonakala khona ukuthi thole lathi ukudla.
Usomabhizimusi uVusumuzi Ngwenya olesitolo emathandele uthi ibhizimusi labo kalihambi selokho kuvalwe ilizwe ngoba zingekho imota zokuthi bayehote edolobheni.
Asali umthetho right sibili ngoba kuvikela thina sonke, kodwa ke kubusiness lapha khona sidohlupha kakhulu esitolo khona lapha ukuthi sikwanise ukuthi siyewoda. Besifisa nje khona ukuthi sanelise ukuthi lathi sikwanise ukuthi sithole ukuthi siyewoda, sibe le ncwadi zokuthi sinxasi siyawoda singaphambaniseki.
Unkosikazi Miriam Mputhi ophila ngokuthengisa uthi kunzima ukuthi athengise kulezi nsuku.
Lockdown ayisikhathila ngoba ngaze ngifuna impuphu khathesi. So mina ngingathengisa mhlambe ngithi mhlambe ngiyethi ngiyathengisa ngathi abafuna akufuneki ukuthi ngiyethengisa bese sehlule ukuthi impuphu yabantwana zayithola ngayo. Lesi esembambile okungane kuyimali lenithengisasethathe impuphu uyithengisa kuyakumethi edinga impuphu ngiyedinga njengomuntu mina ngiyame ngidlala ngamaphilisi sengiwafuna ngiyehluleka ukuthi ngiyawalapha ngoba kule lockdown.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda yena ukhala ngokufinyelela amaphilisi.
Abantu abelemkhuhlane wetshukela, ama-BP lanlani, imithi kayikho emakliniki, kayikho ezibhedlela, kumele bagade bayegwanda. Njalo lokudla abantu abala, izimali zisemabhenki, ukuthi kuzakwenzakala njani yikho ngaziwa umuntu. Kanti uhulumende bekumele abone ukuthi kuqala abantu bahlupheka kakhulu ngezincwadi zonezo, befuna ukuyathatha imithi ngayezavalela abantu ngoba abantu abaningi siza kufa phela.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Collins Banda isakhamuzi seNtebe.
Bekungalani ukuthi uhulumende ngauyayenza lokho kodwa ngama-mobile clinics abe maningi, bayenza abantu bathole ukwelatshwa kumbe bathole ukusondela kwezempilakahle kalula. Kulokuthi abantu kade sikuhamba kusiba nzima ngoba kufuneka into eziningi ekuhambeni. Abantu abaningi bangafa sibili bebulawa into ezingafanelanga zibabulale.
Lanxa uhulumende sithi abantu behlale emakhaya bengaphumi ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eselibuya ngamandla, kazange watsho ukuthi uzanakekela kanjani uzulu ngalesi sikhathi. Iningi kuleli liphila ngokuthengisa langemisebenzi yezandla ukuze liphilise imuli. Okungavunyelwayo ngalesi sikhathi se-lockdown osekuthe iningi lihlaselwe indlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.